ekhanda lokuthi ngabe kuyavuma ukuthi ukudla kwenkomo lokudla kwezifuyo kutholakale ngentengo ephansi ukwenzela ukuthi sengathi iy'nkomo zethu ezikhona zikwanise ukuchapha lezi zinyanga ezikhona. Ngoba ukukhona kathesi ukuthi iy'nkomo sofana zihambe umango omude ziyodinga amanzi, njalo nje amahlavu esiwakhanda awephani lawa zilaka ukuthi ziwakhumela lezi zizaqeda. Esesimkhalele khona ukuthi khona kube nokudla kwenkomo esingakuthola okujijileyo, njalo kusikiswe ezindaweni eziningi ezijiyeneyo. Nabantu bakhuthazwe futhi njalo ukuthi uma benenkomo eziningi abazami ukuthi bathengise zingabambili zibe ntathu, bayithenga ukudla kwenkomo ukwenzela ukuthi sigcine iy'nkomo zethu esinazo lezi.
Lapho okuthengiswa khona ukudla okuyabe kuthe kwatholakala khona kubiza malini?
Ngingazi okwanamhla njengoba intengo zingani ziyatshintshatshintsha bengakanjeni nje ngingamile ukuthi ngihlale ukuthi kungabe kuyimalini. Kodwa okukhona nto yakwathi abantu bakulezi nsuku bayathanda ukuthi bangavuka kusasa bekhwezile. Bengakakukhangelisisi kahle kahle ukuthi intengo yangikhona ingabe injani. Kodwa isicelo sikhona yisolesi sokuthi khona sicela ukuthi kube kuyatholakala njalo kuthengwe ngentengo ekuthi wonke umuntu angenelisa ukuthi sigcine mhlambi le esinayo.
Inhlelo zama-irrigation zona zihamba njani?
Inhlelo zama-irrigation singathi ziyahamba sibili ngoba abantu abaningi baphila ngazo, njalo kukhona ukuthi abantu bayalima. Njengoba sithile ukuthi izulu alinanga ngendlela efaneleyo, kulapho-ke okuledube khona ukuthi abantu asezibakwanise ukuthi baphuphise inhlelo lezi ngendlela yokuthi amanzi emadamu asekhangela nani le nkomo aphinde akhangele nani lokuthelela ama-irrigation. Okuyikho ongakugcina sokubangela ukuthi inkomo ziswele amanzi nama-irrigation nawo aswele ukuthelela osongabangela ukuthi abantu babe sendlaleni. Kodwa ongasukuthanda womuntu, kodwa lokhu anikokuvela kuNkulunkulu phela ukuswelakala kwezulu.